angazi ukuthi uzaqalela naphi, mhlawumbe bazaqalisa ukukhangela indaba ye-security ngoba kulama-strike lawa lama-riots. So I suppose indaba yokuqala ukuthi abantu bebe-secure again, abantu babuyele emsebenzini, amasotsha babuyele kuma-barracks. Kodwa indaba ye-economy leyo angazi ukuthi bazayiqala njani. So mhlawumbe bazabona nxa u-minister of finance ephendukile umthuli ngcube from eDavos ukuthi bengayenza njani. Kodwa at least bengadila le ndaba ye-security, that will resolve at least i-issue leyi yokuthi abantu bebuyele emsebenzini and then bekhanye izinto ze-economy.
Kulabanye kubandla le-ZANU-PF abafana lo Mayor Watshikajikena labo Terence Mokope abathi kulo mshoshaphansi oqhutshwa ngabanye kubandla likaMnangagwa abazama ukumsusa embusweni, ulubona njani lolo daba?
It's very disappointing nxa izindaba leyi ngoba nxa likhumbula ngesikhathi kaMgabe sathona the last 2 years two or three years ngesikhathi kaMgabe lokhu benza kwama-factions and i-economy ayisazange ithole i-attention ukuthi bazadevelop i-economy njani, bebesebenza kwama-factions kuphela and so khanya ngani sokuphendukile. Angazi ukuthi iqiniso liyiliphi khonapho ukuthi ama-factions siyazi kule coast leg kulani lani, kodwa if it is true ukuthi sokunjalo the fighting development ngenaleyo. But okay, and there's no smoke without fire. There's something okwenzakalayo.
Uthile ukubana kuyadingeka ukuthi uMnangagwa alungisise indaba yokuhlaliseka kwabantu andubana aye kudaba lomnotho welizwe mhlawumbe uMthuli Ncube engaphenduka. Abantu ubona belazo yini isineke leso manduna nxa sikhangela ukuhlupheka okukhona elizweni?
Isithembo sibili abantu abasela kuMnangagwa ngumuntu owangena sibili abantu bemthembile. Even abanye abaku-opposition and amanye amazwe babesithi give him a chance, abanye went so far besithi umuntu osincere. Akusela thembo really. I think the last 6 months zetshengisile ukuthi sibili ngumuntu ongakwazi ukuthi bayenzani. Singakwazi ukuthi u-minister of finance how far is he culpable kulezo ndaba, kodwa kukhanya ngathi abakwanisi sibili ukulungisa i-economy kuyabehlula. So abantu they are losing ithembo lelo kuthini kaMnangagwa. Angazi engxenye bazayenza i-cabinet shake up ukutshintsha abantu including e-reserve bank omangunja laba abalethi bond note, engxenye bengatshintsha i-team mhlawumbe abantu bengabona ukuthi uyazama ukutshintsha izinto efaka abantu abatsha. Maybe that will bring i-confidence entsha from abantu, kodwa kwakathesi i-crew ekhona leyo kathesi abantu abasela thembo sibili ukuthi uzakwanisa ukulungisa ama-problems ethu kathesi.
Abatshali bezimali bakwamanye amazwe bathini nxa bebona yonke inyakanyaka ingxabangxoza eyenzakalayo ekhaya, ukutshaywa kwabantu, ukudutshulwa, ukubulawa kwabantu ngamasotsha okwenzakalayo?
Ama-investor ayatshiyana. Ngathi mina ama-investor in the West kwamazwe anjengomelika e-Britain ne-France lan e-Europe bona nxa ubona ku-BBC lamanye ama-news uyabona ukuthi vele akusela thembo because ama-investor aqakathekileyo sibili they won't look twice eZimbabwe. Inkinga enkulu which they have done uMnangagwa to undermine themselves indaba ye-rule of law and sebeyisusile bayibulala i-rule of law.